Idale lephalamende kwele Zimbabwe licingulwe ukuthi iqembu lesizwe lama-Warriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokuthetha ngoba kuyayangisa okwenzakale elizweni. Kaselelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eye-CAF ithi inkundla ezigoqela iRufaro National Sports Stadium kanye le-Barberfield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lama-Warriors amaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lama-Warriors sekuzamele linxikelane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu kweleBotswana eye-Botswana Football Association uDumo Mpathane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
At the moment we have not been approached by FIFA to say whether or not they will need our help.
Okungathethi abeFIFA abakakhulumi nathi kodwa uma befuna usizo lwethu ngile themba lokuthi sizakwenza konke okufelakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obet Chulume edolobheni le-Francistown ikwisimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kwe-CAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium which is closer to
uzakwazi ukuthi kule nkundla ye-Francistown eseduze lakobulawayo ngenyakatho welizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lama-Warriors uFabian Zulu osehlala kweleBotswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eye-Francistown.
E-Francistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi Francistown seduzane lasekhaya and ngakhonoko nje it will be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yakhona. And then again ukhangela lapha eFrancistown labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi amazwe wonke angamakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama-Warriors e-Algeria azadlalela kuphi.
UGwesela akatsho ukuthi sebelobele incwadi i-CAF kumbe hhayi becela ukuba bexolelwe okwesikhathana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. Ngingumathini Ngonya wendaba zeStudio 7 isakhona kwele Botswana.